Well, mina abantu angibasoli ukuthi basole umongameli uJoe Biden ngoba ma ungupresidenti njengoba besho ngesilungu the buck stops with you. So uBiden inkinga yakhe ukuthi iplanning yakhe lama advisors akhe abazange bananzelele ukuthi ukudonsa amasosha awe America from Afghanistan ngespeed ngendlela abenza ngakhona without making sure ukuthi ama Americans ase Afghanistan lalabo ababencedisa iAmerica during i 20 years yabo bese Afghanistan ukuthi sebephumile njalo sebe ku safe place. I think that was a poor planning from uJoe Biden labantu bakhe. Kwakumele ba make sure ukuthi laba bantu sebesusiwe eAfghanistan abasekho engozini. So ukuthi adonse amasosha ngendlela enza ngakhona kwayenza ukuthi laba bantu babe sengozini, ngoba khona manje siyazi ukuthi iTaliban ibhizi iyabadinga especially ama-Afghanistan abancedisa iAmerica. Siyabona njalo ukuthi isizama ukubavimbela ukuthi baphume, ngoba bonke bazama ukuthi bayefike e-airport lapho abantu abakwanisa khona ukuthi bagade izindizamtshina ezizobakhipha e-Afghanistan. Sizwa kuthiwa sebeblokhwa, kufakwa ama-roadblock iTaliban. So I think uBiden, yes, kubalulekile ukuthi asolwe, ngoba akutsho ukuthi ma uyinkokheli ungumongameli akumelanga usolwe ma wenza amaphutha. Ayinto e-right ukuthi bamsole, ngoba ngempela bekumele ukuthi ngabe waplana ngcono.
Udaba lona lolu olwe-Afghanistan ngokubona kwakho alusoze na lubangele ukuthi umongameli Joe Biden anqotshwe kukhetho oluzayo?
Angiboni mina udaba lolu lwe-Afghanistan lubangele ukuthi uJoe Biden anqotshwe ekhethweni oluzayo. Okokuqala, imajority yama-Americans ivele iyasupporta udaba lokuthi i-America kumele iphume e-Afghanistan, ngoba bathi 20 years impilo ilokhe iliwa e-Afghanistan. I-America isispende more than $1 trillion isupporta amabutho awe-Afghanistan, isupporta uhulumende we-Afghanistan. Abantu abaningi la e-America bevele sebekhathele ngodaba lwe-Afghanistan. Ngakho sibona kwinto ebipopular kakhulu even during isikhathi sika-Trump la ngesikhathi sika-Biden ukuthi kumele amasosha akhitshwe e-Afghanistan. UBiden wawina ukhetho udaba lolu olwe-Afghanistan kwakuyi one of the reasons why abantu bamvotela uJoe Biden, ngoba besupporta ukuthi amabutho sokumele aphenduke ekhaya, ngoba basabona isidingo sokuthi i-America ibilokhu ise-Afghanistan, ngoba impiliyana kwakuyi yayiqalwe ngindaba ka-9/11 eyayenzeka ngo-2021. I-Al-Qaeda sebayichaya bayiqeda, so bekungasela need yokuthi i-America ibilokhu lapha e-Afghanistan. Ama-Afghanistan isikhathi besesifikile sokuthi bazibuse bona bodwa, badefende ilizwe labo bona bodwa.